sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Siyabonga Thandono Kawande. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Mfufu 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa uholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasiyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani mafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasvanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Saibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamakhastoma ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela Country Park, Olobhengu, Olomagwegwe, uyafika sibe uzufike khonale le mayadini woQueens Park uhlangana nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. USikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amachumi azinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, utshele Studio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokuroba abantu bakithi, ngokuyabhuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu ku 22 okufana nayo 40 umbuzo ebenginawo ngangihlana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi ah sisi ngolesine lokho esikhona la silokho esiphenduka kuthiwa kona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi ukubuya nibathi kasikwazi silokho okwethu kufika sibhalo lokho esifizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza omunye ubaba sama business ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezani isikhulu zezano zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplan sibarobe sibabiza ukuthi kuyahola okwenzela ukuthi amanye ama opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama organization angasiyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoka amarigalia abantu bagqoke insaro zezalo bagqoka amakepu esezalo bagqoke izikipa zezalo bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba whole day lithona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama 3 njoba sekuyi 3 days lokho lisiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshezwe kanje kodwa sethemba kula kudla kuzabuya nxa ukudla kuzabuyathathana ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele kodwa ngase siyavota livotele i-CCC umama uSindi Shongwe abantu balovalwa abantu balefie abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala isingakanana ngeke kuthole ukuhola so ngimemo isimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2 31 32 kambe shua ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ene ngepunishment enziwe yizano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belizehola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini isihlalo webandla lesiCC esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula Ilunga lebandla lezana uPF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuchiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi uMafa uthi amalunga ebandla lezana uPF alo siko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa uGawule usithumele impendulo yakhe kumakhalekhukhwini ngendaba yonale lesizwe ukuthi uthini
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethi Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibethi Msengezi uSibethi Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethi Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abona into ezazikhuluma ngabolinda masarira yizo zenezo ezikhona ukuthi babetrainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izano PF yekwenza kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda masarira ukuthi babehamba beshafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izano PF into esiyaziyo lakathe sakuphelanga kukhona and kade sibalokhu bekwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazane ezathi sizibona khona okwade kuthiwa yeye umuntu sethethwe lapha sekidnetshiwe laphana kwanjanjani besenza izinto ezinjengazo bestage manage izinto zabo zenzana ukungcolisa i-government yezanu-p f yiko abakwenzayo okwamsenkezi lokho thina silani lakho njengamapolisa aza kudinga khona ukuthi kwenziwe ngubani njani umthetho vele umele ube umthetho kulandele lokuthi kwenze kuhambe kanjani asinike sikhulume ngendaba kamsenkezi ukuthi ye usenkezi utshiselwe sesithina utshiselwe kusho ukuthi ngezinye indlela kubala ukuthi utshiselwe izanu-p f ngendlela akhuluma ngayo ngoba yinto abayikhangeleleyo leyo into abazenzayo indaba yama uthi yena ngakhona ukuya inviting sanctions ama sanctions acelwa yi-opposition yiyo i-MDC iyacela ama sanctions yiko abagijima ngakho lakathesi vele abafunda ama sanctions asuke bafunde ngama sanctions angabancedise ekutheni becine bengena embusweni ngokuzondisa abantu ngokuthi abantu bahluphekisa abantu ama sanctions la ahluphekisa abantu urapporteur lwano United Nations wathunywayo mamalwana wabuyela wakhuluma kuhle sibili kakhulu kazange aphambanise wathi yena ama sanctions ahluphekisa abantu makhaza eZimbabwe akula muntu osephezulu ngalo hluphekayo ngama sanctions abantu ama sanctions ahluphekisa abantu ordinary abantu abazihluphekelayo abazigaba abantu kodwa nje abahluphekiswa ngama sanctions so nxa isho njalo ethele ku invite ama sanctions wapi yiwapi ama sanctions engayi invitiswa ngokuthi kutshiswa indlu kamsenkezi ukuthi tshiswe ngubani kwaziwa yiwo abakwaziyo lo impi ye Russia le Ukraine impi ye Russia le Ukraine asonto yeZimbabwe le into akhuluma ngayo magalela mafu ukuthi impi yeRussia leUkraine iRussia leUkraine iRussia iyazivikela and iyakhuluma futhi iRussia ukuthi kungani senza kono kwani and wakhangela bona abantu abeRussia amaRuskilana amanye phakathi kwabo Ukraine iUkraine leRussia into eyinye ikuthi kodwa bona njengabantu abanjalo bona bayathakazelela omafa nje opposition ukusetshenziswa ngamakhiwa la iNATO iNATO efuna ukuthi ibe yelawula yonke into khona ngale ibeyingenela le mazweni endabeni zamazwe manje yakhona kwaba kwenza eZimbabwe they impose ama sanctions ama African leaders asekhulume aba loud and clear endabeni le ukuthi ama sanctions kaasuswe wonke umuntu ukukhuluma khona kokunjalo kambe kwakhulumela ukukapula khona kokushiwo ngumagalela mafu la we are moving on siyaphambili ngoba ilizwe leli lalwelwa ukuthi salikhulula salwa ukuthi silikhulule and impi ungakhohlwa ukuthi yaliwe emaphandleni ayiliwa ngemadrobheni
lo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezano PF izakhamizi zakobulawayo zibikwa zibhekane loduvo lwabo babhemi amadonki ababhodabhoda emalokitshini santando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye okuthiyetshiyeneyo uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula kuthiwa kusemadonkini kodwa ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamakhastoma ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park olobhengu olomagwegwe uyafika sibuze ufike khonale le mayadingi wo-Queens Park uhlangana nezingqola zakhona usuyakibo unkulumane konke le ngokunjalo-ke idonki nxayeke yahamba umango ingatshayisi ivulele ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhothwa lapho eke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imibhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni yakhumbula ngempela viki ngiyanjesana lenye ifile lobhemu la extension laphana duzane lesizan e-turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe njengesikhathi zekuseni khonokhana-ke kubangelwa ukuthi bona
laba madonki sebe kritikisa abagcwele yonke indawo okungasafana ndakudala sasikwazi ukuthi hayi kungahlangana nayo kubuphumula kuphela.
Umthetho we-council wona uthini mayelana nenyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho weBulawayo City Council ama-bylaws awo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawo angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezivalisa uMethodist uRobert Sinyoka lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo laba abantu abaphila sasemi urban or singathi bakumaperi urban area. Yibo ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo ngakho lezi izifuyo lezi zigcina zichaphela edolobheni phakathi kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana nalo kathesi.
Lapha dube singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlandu-ke City Council lati zakhamizi ukuthi sincedisane le City Council nxa sise sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele lo cala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethweni edolobha abanye besebenzele lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo be izindlu lezi ezingaphelanga umuntu afika afaka amadonkakhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni masefuna ukuwasebenzisa. So kungumkhuba nje osubhakhile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi isuke kayifana nenkomo ethingezi ukuthi hambingeza umsindo wemoto ibaleki.
Lo-ke ngumnumzana Thembelane Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithobamunwemunye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa zingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi abahle, andikubulisa bonke nje abakwethu, hayi hlobo labangani, hayi mthakazi wonke nje. Ngithi hashi kwenele, masizimeleni, asevoteleni MP kaMthakazi lo councilor kaMthakazi. Siyabe sesiliqumile ilizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mathi South Manikaland, Mathi North, Mathi North ngikhala ngani kakhulu ngoba yilapho esikhona ngiyayibona imbonweni, hayi sisemuva because ibandla elingasuze lincede ngalutho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu, linjani nje lonke? Hayi siyajabula ukuzizwa izindaba zeZimbabwe, sisizwa njengoba zinjalo zitshisa, sithi libambe njalo mpela. Hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelana noma ngubani ofuna ukukhuluma ku-Studio 7, hayi siyalibonga, siyalibonga. Kungasini kube kuningi kweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe, but u-Studio 7 hake azikhipha njengoba zinjalo, sithi libambe njalo, liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje zophawula nje kancane. manje ngezanipia futhi hayi zanipia iqhubekela siphambili iyaphula ulungelo likaZulu kodwa ngaphithe amasanctions akhishwa akhishwa njalo amasanctions kuboshwa intatheli izindaba zigwetshwa kuboshwa abantu be-TPC kuboshwa abemthwakazi akunzima kunzima so amasanctions ogawule bazashona beqala bethi amasanctions akhishwa amasanctions asoze khishwa akhishwa njani kanti amasanctions ubone uhulumende wakamnawo kakhe phula ulungelo likaZulu kangaka hayi ogawule aboshwa ake beme kancane mani okukhulumele zanipia ibi zanipia iyawona lapha nekhaya lapha kodwa ushuma labogawule bayivikela sibili ungathi abantu abanjani ngambodi abantu besindebeni lapha ogawule laboshuma hayi hayi bengahlolisisa kahle abantu aso besindebeni lapha angiboni ukuthi umuntu wesindebeni ngasapota izanu ngale ndlela
livuka njani Studio 7 omuhle basakazi bonke oEzra oGande ontungamili omathabili bonke ogeyina ngicela lingithinte olingithumelele inamba ezememba yestudio ukuze nyenelise ukuxoxa layo okuningi njengomuntu omutsha ngiyalibingelela lonke ngisithi abatsha sihambeni sirejista sivota sikhupheni umbuso wezanupf osihlukumezayo manje siyabotshelwa amalunga ojobhusikhala abasemajele akuqedakali sithwele nzima ungakhuluma uba ngumuntu omubi mina engikhulumayo ngingodaniel nxumalo owelupaka wadi khonapho elupani ngilibingelela lonke elupani kwapho ngisithi linjani ma-members e-TPC
wona Studio 7 salibonana hayi siyaphila lapha eCape Town cake ngikugawule man cake ngikugawule man ke ngizigawuthini man nalo omunye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izalo lami hayi ngiyabacela man hey ke bandinike zona bobathathu labantu bakhulumela izalo bathi zali right hayi ngiyabacela hayi bo kusho bona babona izalo basutha musi bona hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina hayi ngiyabacela ke ngibabuze nami kulento engizizwa wendlala ngimamele si Radio 7 silento engifuna engikhathazayo ukuthi ngemangasaqhuba labo gawula ngizwa kakuhle ma ngoba nginombuzo endawo omkhulu engawubuza engifuna ubabuza wona ngiyabonga Studio 7 hayi ngiyabonga kakhulu asontweni kodwa hayi umbuzo nje engifuna ubabuza wona nje okwe 40 years le ngoba mina sithethe ingwasa sisene 60 years ngisegangeni ngigqibe 40 years ngisegangeni sike nama 20 something years ekhaya but sithi ngigqibe 60 years ngisegangeni hayi ngiyabacela ngiyabacela
yes Studio 7 Studio 7 njani lonke be Studio 7 hayi siyaphila siyadayi khuluma nduna makhalanga ngiphendula lubaba lothi khona Studio 7 ayikhethe uhlangothi amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini ngoba kati yena vele ekuyiphi party ngoba mayethi khona kukhunywa iTriple C kuphela angizwi ukuthi uqonde ukuthini ngoba abantu beTriple C mabeyibo abazithandela ukukhuluma angeke bevinje umuntu njalo abantu bezanu mabafuna ukukhuluma akulanto ezabafuse ukukhuluma abantu beMP beMRP lawo mabafuna ukukhuluma lawo akulanto ezabafuse so Studio 7 ngekuhamba kokodela ezindlini bavuza ukuthi bekhulume inkani hayi so kamuzwa ukuthi ubabani zami ukuthini ukuthi ikati yena vele ukuyiphi iparty oyikhulumelayo
salibonani 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 baphathi bohlelo siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga unganisela ingala linjalo lima eqinisweni angaze siyakwazi ukuthi ogawule labochuma bakufuni khonokho zonke iziphatha amandla zezani kodwa okungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu laba hlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa abantu bekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama versus ikhiwa manje namhlanje bona abezani baba lomoya omubi abagcwele icorruption bayatshontsha benzani kodwa iqiniso abalifuni kungakhunywa iqiniso umsomele botshwa khathi esinampo abelokhuzeni abamabandla aphikisayo iba basemajele bodwa akulivino yedwa lwezani phakathi angikwazi ukuthi kathi vele babona njani into abayenzayo kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izijezi zazengezelelwe vele ngabe khona lo yedwa ngiyabonga
hey sanibonani sanibonani bafowethu nonke nje imthokazi omuhle balandeli baka Studio 7 Chris Gande mfowethu sakubulisa sacela phela uhlale nawethu amarekhodi mfowethu asibe bade kakhulu senzela khona ukuthi sihlale ngithi nje angicele lapho uPaula kakhulukazi ngalo mjidalona uzithi yena i-EFF wathwathi lo mjidalona angicabanga ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzame ukukhampeni akazame ngenye indlela hayi le nto uhambe tshela abantu ethi abantu baqamba amanga kantini temizan kefin ay nasifuna wanda bafana lomshita man tizo liza mgulungu sanga pana upizi ya shanga shanganisa pese ngila matotarawa euka ule no chuma labantu kumapeke bafuetu ninga pikinga wala labantu pela kaya hula lukoro kwenza wabawo hule la mabanta vangmi mavina wanda basalo nilabantu venga enzi ndesifana lezi bewe polishu mundu ben polisha njewe pizi wala kube kutomba besazo tumundu lona nisitewe mwiskuru futina akasifuna nobasu mtuaga sinji so kushuti bona inkulu ndaba itolayo ayi abakwenza kusabalungile manje ngenye ilanga sabashona ilanga nathi inkulu nkulu uzosibona ayi ngiyabona
studio 7 livuka njani kodwa lishwela njani basakazi bethu ye hayi sibonge kakhulu kubaba uMagalela Mafa sibanda hayi ubaba lo ngiyamthanda kakhulu manje indoda leyo manje yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuzwa ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabo ubaba uthuma labo babu uGawule enhle kakhulu iplani enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezanu le bejoyina amaqemba abantu asesintwini ngoba sihleli labo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabo ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko babu uGawule ibhathi kalihlohlo umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngezanu PF uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso elisuka likhulunywa ngobabu uMagalela Sibanda uyabukwazi ukuthi ukhuluma iqiniso yonke into ekhulunywa ngezanu PF iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngephathi yase Asia sikhuluma ngephathi yase Zimbabwe ele 40 something yezibusa kanti manje kupho okutsha ngayo esingaze liphikise lime ngeqolanto alazi iqiniso libe lilazi hayi le abantu abadala mani ibhashi kanhlohlo abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele nakwezi khona lokho selibadala foku ukukhuluma amanga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyabonga Jeremiah Sasbanda, Susokumalo, Anastasia Ndlovu, Ulondolozi Ndlovu.
vakatisiya tinokurangarirai basa guru ramakasiya basa ramaiita baba banga safari njema sandira nyaira
tinotenda
yabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma yeStudio 7 esidubela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku www.voandebele.com. kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Asidibane.